kutshengisa ukuthi umnumzana Nangagwa lokhu ade kukhuluma yena sithi uzaxhulelana labantu ababemhlukuluza kungaba kuliqiniso, kodwa kule ngozi khonapho, ngoba ingozi yakhona yokuthi nxa yena wathi yena ufuna ukuthi alungisise ubugebenga ababuzana u-PF ubugwelegwele lobucila obabukhona i-corruption, uzawuthini ngabo bona laba abantu abaphendukayo? Ngoba siyazi ukuthi vele abakhona wehluleka khona ukuwafaka entolongweni. Ase kutshengisela vele ukuthi uthi abakhona seziqhelesele sengene embusweni kaselandaba.
Manje singabona abanye abafana lo mnumzana Jonathan Moyo laye ephenduka naye elizweni kulandela ukuphenduka kukamnumzana Kasukwere.
Angikholwa, ngoba ngazinanzelele ukuthi umnumzana Kasukwere ubethule, ubengahluphanilayo labantu, ubengafaki ingqondo yakhe ebulenjini ethethisana labantu ejikela amajikela omnanga kwamatshe. Ukuthi ukuthula kwakhe wayevele ngumuntu owayekhangelela ukuthi ngelinye ilanga uzabuyela ekhaya ezogamukuxoxa. Okwakhathesi mfowethu, angiboni ukuthi Jonathan Moyo ubuhlungu alabo kutshengisela ukuthi lolaka lakhona hhatshi siphinde sibe kwazisela ukuthi wavule kule cala elezimdef. Angiboni ukuthi okwakhathesi umnumzana uMoyo uzaphenduka.
Manje ubona ungani bukhona yini ubufakazi bokubana umnumzana Kasukwere engaba elamacala ayabalekela elizweni?
Mina uyazi ukubona kwami ukuthi nxa uChombo lo Obert Mpofu lalabana ujaha labana bathatha izimali zezisa labana otivayo belokhu bebhotabhota emalokishini kukhanya vele bengabanjwanga, icala elingaba lokhu Kasukwere ngelanye elingenuza ukuthi yena abe engumuntu wobutshwa. Kodwa nxa kuthiwa khona waye ngathi uyaphathisa ukuthi umbuso wakuMnangagwa ungabi khona kukhanya ngathi kwakuthiwa kumbe kwakubhadala izimali nithi kuya kule amasosha avelaphi ngathi nxa kuleli icala lakhona asilazibhele kahanjikahanjiphe edaleni, kanti laye kuthi yena nxa nginecala angihanjiswe edaleni.